kakukho okuhle engakukhumbula ngakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-government of national unity yona leyo. Ekunye okuqakathekileyo kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezezala u-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe eGugurawundi. Uzananzelela ukuthi ngingomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungise indaba le eGugurawundi abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu bathi ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengelacala. Mina engakukhuluma kathezi ukuthi ngazama nje ukuthi iqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubonela ezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye umgabe phezu komsebenzi esasivumelene wona. Kwaze kwaphela i-2013. So kakukho nje okuhle emhlabeni ngathi ngikukhombe ukuthi umgabe angaba wayemuhle ngakho engakubonanga ngaleso sikhathi mina ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kanti e-ofisini yakhe, i-president's office. Anzange vele ngimbone okwamehle e-ofisini ukuthi nje sikhulume ngokuthi wena njengominister ongabuya kwenza ambuse njengo-president. Akuzange kwenzakale ngaphandle kokuthi nje sahlangane eFramachineni. Siye Mozambique silanda umhlangano we-SADC Heads of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphelela khona lapho. And I'm very happy angikhwela ukuthi kwaphelela khona lapho. Awuzange ube lolutho oluhle okungavela emntwaneni kaMgabi. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona. Nakathethi sesile ngithemba ukuthi ufe enjalo efela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Akula mehluko okwenzayo ukutshona kukaMgabi. Ngoba ukuqakatheka futhi kunanzelela ukuthi akuchile ngemuva esingathi ngesikhiwa ilegacy. Singathi thina ilifa alichiyele abantu bakithi ngelenzondano phakathi kwabantu beMathebeleni labantu beMashonaland over izenzo zakhe lalowo obusayo kathesi. Yikho kusho ukuthi laba abaseleyo njengobana yena wadla ukuthi into le eyokubulala abantu emathebeleni ilungise abantu kukhulunywe. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenzeka khona ukubaboshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. So kusobala ukuthi thina sithi sizimisele ukuthi sixolelane kuhlale kuhle abantu baqhubekele phambili ngempilo iqondileyo. Bona bacabanga ukuthi abantu laba bayahlanya akulaza kuxolela ngoba into esayenzayo ayivele ifanele njengoba nizomunye ephuse njengobutshwala besigubhu ukuthi abantu bemathebeleni ayasibo bantu bezimbabwe.
Yeah,
ukuhlanya khona lokhu ilifa alithole kumgabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano eyokuzondana kwabantu engathi mina yinto eqakathekileyo kabe ukuthi abantu emathebeleni sibambe ukuthi akula lutho abantu bakithi abangakukhalela kweli lizwe ele Zimbabwe elibuswa yiZANU PF.
Elizweni ke kwini akuchiyele ilizwe?
Akuchiyele nje lidubo, ukudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli, abantwana kabafundi kuhle, kakugqokwa, kakuhanjwa, kuyadutshekwa, kakulamsebenzi. So ungazibalisa indubo zonke nje esike sazibona since 1980 ukuthi namhlanje sezihlangene khona lapha kumnyaka ka-2019 udubo lolu uyaphambili. Yikho kakulanto nje singayicabanga ukuthi njengoba nesefile mhlawumbe kuza kuthi kusasa abantu babe lempilo engcono. Kakukho ngoba lo muntu singathi yindodana yakhe ufundise nguye ukhulele ngaphansi kophiko lwakhe. Ule nkolo ka-Robert Mugabe eyenzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.